eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sibinzela omaphepha abade besemtshona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibibile, kodwa nxa kulotshiwe ephepheni hhayi bekukahle sisayine sibiyele emthenzi.
Umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Kwethusela ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani? Kwethusela. Kuthi kuyasebenza ukukhathiwe ngoba kula muntu ongahlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMathebeleland South uMnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umumo uya usiba mubi kakhulu ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo, njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi uMnumzana Constantino Chiwenga loMnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-dollar 50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association uMnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphaphandabeni ayiwo abanje izibize ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini a-under ZSA, hayi kakusikho.
Wona umumo ezibhedlela uminjani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibe kwazi ngenxa yokuthi kasiyi ukuhamba kwethu kwakungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeni kungelayo imithi lemithina yokulapha abagulayo.
Iinkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Sibinzela omaphepha abade besemtshona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngumuntu uyalala esibibile, kodwa nxa kulotshiwe ephepheni hhayi bekukahle sisayine sifake izinto sibuyele emsebenzini.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalibambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokhu kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezayo ka-April kalikafiki, kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe khula umthetho ngoba ukubeka phansi kwethu izikhali kusemthethweni. Njalo nje kabe kwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabelile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini, bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days engayanga emsebenzini kuzaba khona ukugeza kwamazinyo, kodwa sithi kakugeze sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi bewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi benayo emsebenzini. Yikho kwenzakalayo, asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi we-Africa CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili. Amapolisa athi asecwayisisa unkosikazi Grace Mgabe phezu kwamacala aweteswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mgabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano echiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla. Bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zesilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa ngumphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Bednico Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Uncube ulilunga lezanu PF njalo umela iGwanda South edale lePhalamende. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo lezaphu okhutshelwe ezitolo zakombuzimbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Bednico Ncube hleze bethusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phosa esiyagalolunye 86 umnumzana Salatiel Masange yena otheyo sehlalela evalweni. Kodwa umgcini isihlalo ezipra woveterans umnumzana Ben Ncube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa wabhedini kwethusela abantu wethusela ngoku labantu abavuma ukwethusela.
Yes,
labo basebenza ukuvuma kwenza njani ukwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu, izaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Bednico Ncube uphike wemba phansi sithi kakazi ethusele muntu. Uthi labo abamgconayo kumele bayemangala emapholiseni.
No, ubayekele bayenze all those allegations. Nga ngiba intimidatayo kumbe nxa ngibatshayo abahambe beye mangala emapholiseni, akulanise njalo.
Amazwi kaNcube asekelwe yinduna uMarupi yena obegqejise ezitolo ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wezaphu. UMarupi uthi kakazi athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano wezaphu lo ubongowukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulumeme labesifazane baleli bandla unkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
Imasouth yonke inezifunda ezingu-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba Sibanda liza kuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingxenyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanelisa ukuthi babe ngu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungeladlakela. Albert Ncube oyindaba zeStudio 7 ePhuthubhedi esilonga.
Siyabonga jahalakithi. Ke ngilifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sigcina masiko wethu. Owakusenziwe manje. Sigcina masiko wethu.
Lamda sixoxa ngodaba lwabomakhalekhukhwini ezindlini. Sizwa kuthiwa ke kulomnyuba wabo othethe iselfoni yakhe wayiphosela emlilweni umama sevuzile ukuthi kathi imeseji le engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye obaba uze kuthiwa umuntu uhamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana Siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asiqase ngawo ke Mpofu. Ama cellphone lapha ayahlupha ezindlini abanye ngabangena lawo emashaweni sibe siyageza. Kuhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulama secret yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo kodwa nanxalizwanana nje kunganama secret angezo hambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthiwa kulwa lo baba uphosele iselfoni yakhe eziko umama sebuzile ukuthi kathi khona okungenileyo imeseji yakho le ngiyani. Akunjalo vele ezindlini kwezinto.
Ya, khona kuyenzeka kulezi insuku umuntu omunye sengaze ifakele emanzini abilayo.
Ye madoda. Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu luyabila la.
Hey, ngiyaluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo mhlawumbe ngithi mina. Emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile. Already fanele ngibe nawo amafoni kaSibongile ngoba siyasebenzisana sisebenza sonke emsebenzini. Kube sokusiba la lento yokuthi unkosikazi uyathe evakatshele ifoni amathola amafoni kaSibongile. So kuyafanele ngihlale phansi ke ngichaze ukuthi uSibongile ngubani wakwabani. And then kuzovuka umsindo or uyathatha amafoni number lawo uthuka uSibongile lekathi akulalutho.
Mampofu konapho ke ungathembakali khonoko kunjalo yini lani nxa ukuthi ulejaha.
Kwabanye kodwa mina ngibona ngani nxa ukuthi umuntu nisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uze uthi kumbe umuntu esithi ngicela ukubona imeseji uze ukufihle le foni kumbe uyifake le manzini abilayo. Uyamthengisa hayi umuntu lo nisebenza layo besithi. Nxa nisebenza lonke akulamfihlo ozungathi mana ngijikiyele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake i-password.
Nakonoko-ke upassword uzokuthiwa-ke baba Ndlovu abanye basebenzisa inyawo abanye izandla umama engathi ngicela i-password yakho kuyenza njani.
Yona ndiwune nkulu mali ukuthi kufanele khona ukuthembakala la ekhaya kufanele ngimbonise mali ukuthi kuyathembakala kodwa into ezobe kuzohlala kusiba lo msindo everyday ngoba manje uSibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiye sasemsebenzini uya ngu-WhatsApp sokufanele ukuthi waye ku-WhatsApp ebusuku lokhu usuku lokhu zenakho esho ukuthi ikhona into eliyenzayo lo Sibongile ngiyabona into ezifana nalezo du so ngcono ngifake i-password kwezele ukuthi akaze afinyelele abona lala zinto zikasibongile lezi ngoba sisebenza sonke.
Kunjalo mambo. Mambo.
Hayi vele kuyakuthi isitothi lo Sibongile ngakukuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akunankinga lo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hayi wakuSibongile ubesebuza amakhiye lapha mboni imeseji yakhe.
Kodwa phela vele mampofu amafoni sehlupha ezindlini la akunjalo.
Hayi vele amafoni lezi nsuku yiwo vele adikiza imithato.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado ebhuti omkhulu uyabona njengalapha eSouth Africa la isikhona ungabona intombazana ihamba ikhiya ifoni la endlini ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi ayikho bhuti omkhulu ibugebe ungibodwa kulazasisi ngoba uyakwazi ukuthi anyeke umfolo uzomthola kuphi ifoni le-password yekumfolo.
Luhlupho olukhulu lo.
Luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaki ibooster ngoba iyasichithela imizi.
Ye madoda. Mampofu uyuthi isikhathi sesihambile vala khonapho ke ngamafitshane ntombi endala vala ngamafitshane.
Mina ngibona ngani nje ifoni ayilankinga ngalizwanana njalo lisebenziselana kunganama-secret inkinga isema-secretini iyoyenza ukuthi i-interview idilike lokuthi amafoni sikhule singawathembi kodwa amafoni iwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungapho omunye ungapho. Angiyiboni inkinga mina nxa nje lizwanana njalo libambeni.
Qhiba khonapho baba Ndlovu.
Ye lami ngiyavumelana la umama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuthuma labazali ekhaya la kuphi kuphi kodwa-ke ekule sandla sesibili bhuti omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngalamafoni bantu benkosi.
Ye zulukandaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa ngibonge njalo-ke unkosazana Siwinile Mpofu ukhonangale-ke kwele Botswana Oliver lese moyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube nilale
kangele zinyezi yowagcina masiko kangele manyama bayawagcina masiko
siyabonga Gibbs siye kutshahelidala uBig Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe kule viki sixoxa lo councillor wasenkulumane ward 22 ucouncillor Rodney Jenner laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka. Sixoxisana labasakhulayo abakhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Councillor ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka?
Well, umbono wami very short. Apparently, mina ngathi ngiyena, I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So, basically, in short, I would love ukuthi kube labanye abajoyinayo nje, even kuma chambers, even e parliament, kube lama young people who esebenzise vision anyone esihambelana nayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo i-determination nje, ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kulanto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So
njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, now kukhuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele ubuya abe le mentality yakhe ukuthi hayi umntwana yena lowo uzamtshelani, but I really tried to engage abadala and labo bebona ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them. Angikho laphana ukuthi ngibavote, because at the end of the day kumele uzimisele ukuthi you become a servant leader in the community, so that labo abadala bebe le-belief in you. Esigabeni sami we have done a lot of projects, notable the revamping of the clinic at Nkulumane. Renovated. Right now we are putting it all over. We managed to do even our roads in the community. We have managed even to give our other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukubancedisa ngama izipheke zabo zamanzi, and also employing abantu on part-time basis, ama-contracts esiba nawo ephansilini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ulasi isiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka bakanqoba. Ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjani?
Yikho engiqale ngakho lokhuyana ukuthi I think at least vele kumele kuqalele ngendlela okhuluma ngayo. So nxa kuyikuthi wena uhambi uyazethisa ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulomnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangela ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngokwayo it was in a bad state. Bekuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama-drainage systems, le problem yamanzi nxa izulusile. And obviously for the young people, it's always making sure that even Nkulumane as a community, even not necessarily in my work, to make sure we have a youth center for our youth, abantu abasha.
Umbuzo wokugcina ke councillor besigqiba uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Wena okuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and nokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu omuntu ukuthi mina ula muntu ezamtshela into yokwena. Mele ube ngumuntu lana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba ne-saying ngithi yona, there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazaba yilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day, let's get into these positions so that we feel our space, we feel our vacuum. Mele badaleni wena, I like to say kuthiwa kule saying ethi yona, tell me and I forget, teach me and I will remember. But if you hold me, then I will learn. So, abadala nabo, mele bekwazi ukuthi mele besize the young people. impini lezo zombuso lezo ngoba bona bazahamba kumele besichiye lathi bethiwe sibhekisi.
Angikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
No, thank you so much.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Councillor Rodney Jene ongukhansela waseNkulumani Ward 22. Sixoxisana labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Mthwakazi omuhle, selugqiba lapha-ke uhlelo masidibane ngevikezayo. Olevalisayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami, ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana naye lapha kuMark chapter 15 iverse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwi likaNkulunkulu lithi ku-11, ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriesti ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwase kufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriesti becela kuPilate besithi bona kuye, sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule lindoda okuthiwana inkosi yamaJuda. Bathi hayi, umbethelele kodwa sicela usikhululele uBarabbas. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli belinanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabbas lokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriesti esiJuda babegcwalisa-ke inhlelo yokuba uJesu aqedise njalo aphutshise engathi luhambo lakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethi umbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owayeyisiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe, uJesu yena engalafici kwathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokhu? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma lami ukuthi emsebenzini ngale kulo mtonje sengixotshisa umsebenzi umbongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane le njongo yakho. Ngoba nganginanzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lonyulo uthole ukafuqayo, umuntu uyabe lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwase kuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate, evele engadini yaseGetsemane lapha ethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunyu, inkomitsho le emunyu ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zamfuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu laba abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba bantu abangenzela umona kumbe umhawu bamfuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube lekhubu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, ndithandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abangene phakathi kwenkinga ezihlukene baba siyathandaza ngegama lika Jesu kuba inkinga abantu abangene kizo kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethezwa ngabanye abantu kuphendukise uNkulunkulu kube indlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni. Sithandazela wonke umuntu elaleleyo abagulayo ukuba basilise ezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni. Khulumisana labo ngegama lika Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli bebe lokulala okuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Silethembali busisekile ngompalo kamfundisi. Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2 Capes United 2. Zichayane zabangushikilo panqela phana emdlalweni obuseluveve kobulawayo. Dynamos 3 Shabani Mine 3 lazo zibe ngushikilo panqa emdlalweni obuserufaro stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibo. Highlanders Boso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kwele South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Njengabizozwayo ukugidwa kuluthule lokushini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo, abasekeli beqembu leBoso besegigini lokudingela leqembu usekelo. Igigi leli ligqoqwe liqula labasekeli beHighlanders eSouth Africa, njalo abaphatheke kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba ngamalunga abaculi noZulu nje obethethwe ludumo lwamahlolanyama. Umgcinihlalo wequla labasekeli beBoso kwele South Africa umnumzana Nodumanyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu le Highlanders Football Club ekhaya kobulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sihambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya kobulawayo.
Unobhala jikelelwa leliqula umnumzana Khumulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengela iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakwelincelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede iChilamoya.
Ukujoyina R100 mawufuna ukuba yi-simple member is the gold card and then platinum. Platinum is 250 a year, so you pay that R100 the annum. Then siyathengisa nama-t-shirt asekhaya. Imali yakho nibuyela kuBoso.
Iningi labathanda leli qembu abebe kuleli dili bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoki bulawe bazayisekela uze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kepina yemunati sechaba wari ikimatla utsamaya lilundi chamara. Wanele ogwa lamhlanje zihlobo zami sithandekayo asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika 6:30. Olivalelisayo ngumfo kamatukanduna Nkololo Gwana wamatukanduna Ntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Stay tuned for